salamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhla ka 29 Mpalakazi 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Elingali tshona njani izulukandaba mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu nguChris Gande endabeni zethu lamhlanje.
On behalf of the organization OBED was organizing the protest against the government. Because they are abakuthakazelele whatever is happening in terms of education and salaries and so forth.
Umkhokheli wenhlanganiso yababalisi e-Rural Teachers Union of Zimbabwe, umnumzana Obed Masaraure, labanye bakhe abachayo kakubi babotshwa ngamapholisa eHarare bebesemthethwandaba lamhlanje. Abasakhulayo abavele endaweni ezehlukeneyo zelizwe baqinisa umkhankaso wabo wokukhuthazana ukumanyana edabeni lokwala ukusetshenziswa njengezikhali zokuqhuba udlakela. Ukuqhubeka kokonakala komnotho welizwe sekubangele ukuthi izisebenzi zithembise ukuthi zingangena ezitaladeni zitshengisele zisola indlela uhulumende abusa ngayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umkhokheli wenhlanganiso yababalisi basemaphandleni e-Rural Teachers Union of Zimbabwe, umnumzana Obed Masaraure, labanye bakhe bachaywe kakubi babotshwa ngamapholisa emzini wekuwadzana eHarare ngesonto basiwa emthethwandaba lamhlanje. UPraxedis Jeremiah weStudio 7 usipha lolu daba ngokugcweleyo.
UMasaraure obotshwe ndawonye loPride Mkono wake waba umkhokheli wenhlanganiso yezifundi yezinasu babikwa betholakale beqoqa ukutshengisela ukusola uhulumende ngendaba ezimbalwa ezigoqela ukungatholi kwababalisi iholo ngesikhathi, isimo somnotho elizweni lokunye, kwathiwa baqoqa umvukela. Mnumzana Melusi Siminde yisiphathamandla senhlanganiso yomanyano wenhlanganiso yabasakhulayo owe-Youth Advocacy for Reform and Democracy, YAD. Ekhuluma emele iYAD, uSimwinde usole kakhulu ukuhlukunyezwa kwabomasaraure abenhlanganiso ye-RTUZ elilunga lomanyano wabo weYAD.
On behalf of the organization, OBED was organizing the protest against the government. Because they are abakuthakazelele whatever is happening in terms of education and salaries and so forth.
Ngemva kokubotshwa lokutshaywa kakubi izolo, omasaraure bamiswe phambi komthethandaba kamantshi bemelwe ngamagqwetha wenhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights namhlanje. Batshelwa ukuthi baze emthethwandaba njalo mhla ka-14 lomhla ka-15 ngozibandlela ka-2016.
Kathesi sikhuluma nje amathisha bahole namuhla and imali kule-shortage that is 40%. Sitshengisa ukuthi vele bona kababakhangele and singakhangela even ama-conditions ama-rural teachers. Singaya ezikolo ezinjengedinga, amatisha vele balala phansi akula zindlu, balala ezindlini vele zotshani. So kutshengisa ukuthi konke lokhu ukuthi abantu batshengise ukuthi no, we are not yet baregistricate yabo kuthiwa bayabotshwa. So thina as an organization lokhu kutshengisa ukuthi vele thina i-government elisebenzisa nalayo is illegal and it's not accepted.
Lesi senzo samapholisa sisolwe kakhulu zinhlanganiso zabasakhulayo hatshi eyeyadi kuphela, kodwa zakhuthaza njalo umsekeli kamongameli umnumzana Phelekezela Mpoko ukuthi angenele edabeni lokuncitshwa kwababalisi imali zabo zamabhonasi kanye lokuphuza ukuthola iholo labo abacine belinikwe lamhlanje, kodwa-ke likhitshwe imithelo ephezulu kakhulu ebekade bengayinakaneli ebeyithuse okwamagama. Ngimele iStudio 7. NginguPraxedis Jeremiah ngiseWashington DC.
Siyabonga Praxedis. Kunjalo nje abenhlanganiso yabasakhulayo abavela endaweni ezehlukeneyo zelizwe okugoqela lasezigabeni zeMandebeleni abakade bebuthene eHarare sebeqinisa umkhankaso wabo wokukhuthazana ukumanyana endabeni lokwala ukusetshenziswa njengezikhali zokuqhuba udlakela kwezombusazwe. UPraxedis Jeremiah usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Abenhlanganiso yomanyano we Youth Advocates for Reform and Democracy yathi bathi sebediniwe ngokusetshenziswa njengezikhali zokuqhuba udlakela ngabadala ikakhulu abasemabandleni ezombusazwe afana lezano PF, MDCT lamanye. Abayile yathi laba bathi bona kabasekeli ezombusazwe kodwa bamele indingeko zabasakhulayo lokuthi labo bakhethwe ezikhundleni zobukhokheli hashi kubizwa ukuzoba izikhali zokusetshenziswa kuphela nxa sokulodlakela. Umnumzana Phesweti Jena ngomunye wabasakhulayo abeyadi. UJena uchasisa ngendingeko zabo njengabasakhulayo.
Sina lathi abanye sangena kikho sisetshenziswa senza okunye. Odlathe siyazibuza ukuthi ngawe sithelane isikhathi ngoba ama achievements akhona ama results akula ma results aphumayo onla abadala yoba benefitayo not us. So kathi sithi at least ngabona singaphusha into yethu ama youth ku ease ukuthi a youth e understand i need yomunye umyouth than ukuthi ungatshela umdala into yabe ukukhangela vele uli junior kuwe. They will not listen. So at least if we have youth leaders, I believe we can go somewhere.
Ebuzwa ukuthi kungani ngezikhathi eziningi abasakhulayo bengafuni ukuphatheka kwezombusazwe okunjengokubhalisa ukuvota lokuvota ngokwakho kukhetho. UJena uthi yiso esinye sezizathu asebebombe ngayo lumanyano ukuze bafundisane ngokuqakatheka kokubhalisa ukuvota.
Vele mbona i-opportunity vele esephumile leyo ukuba layered lay ngoba it's going to educate qhayisela kithi kuma provinces then sesenza ama district structures lapha lawo sawafundisa same thing siyaphansi kuma ward structures sawafundisa the importance of voting.
Umnumzana Melusi Siminde ngesinye njalo isiphatha amandla seyard la yocizelele ukuthi lumanyano wabo kawukhangela ukuthi osakhulayo ngwaliphi ibandla lombusazwe ngoba kumbuthano abakade bekuwo bekulabezana uPF asebevuma ukuthi umumo kawulungelanga abasakhulayo lasebandleni labo.
Ndingakhangela even during 2009 to 2013 laphana ama youth they learned a lesson ukuthi even otswangira bethe beku government they forgot about ama issues abo ama youth. So thina njengama youth let's abandon this ama pertinent issues ukuthi we are fighting ama personalities. Why can't we fight ama ideologies which are against us njengama youth? So I think umoya lwana ka 1970s to come back to your question usuwa rejuvenated. I'm very happy umfana lwana obekhuluma is a SANPF and they even support umgabe but yena uyakhuluma ukuthi ama problems akona for sure na ama politicians what they do baya divert atina uyakhangela ukuthi baya fighter for simple issues even labana babe threaten ukuthi umjuri sifuna ukumchaya during that conference babe ngama youth. Katesi vino ugomwe is now nowhere. Sesikhangela lowana othiwa ngukunaka Jimmy Kunaka who he was leader of he was even apologizing to Zimbabweans.
Abomanyano weyadi bathi sebezama ukuthi bavuselele umoya wedlabuzane kubontanga balamhlanje kusifiso sokulwela ukulungisisa osokuwonakele elizweni labo esinjengaleso esabakhona lapho abalwa impi yenkululeko ngeminyakeni yabo 1970 bazinikela impilo yabo kuyalwela ilizwe ukuba lisuke phansi kombuso wabancindezeli labahuquluzi benotho. Ngimele Studio 7 ngise Washington DC nguPraxitus Jeremiah.
Ukuqhubeka kokonakala komnotho welizwe sekubangele ukuthi izisebenzi zithembise ukuthi zingangena izitaladeni zitshengisela zisola indlela uhulumende abusa ngayo. Lokhu kwenzakala lanxa ngesikhathi esedluleyo ukutshengisela akuzake kwamukelwe ngabaningi okwenza kungaphathisi lutho. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi kwezomnotho umnumzana Sam Ncube owake waba isiphathamandla senhlanganiso elwela ukuthuthukisa kwabensundu i-AAG.
Inohlupho olumangalisayo yilizwe elise-Southern Africa eselizweleleyi uyanga olumangalisayo. Ubuyanga bubukhulu lonyaka buyabonakala ngoba abantu abangasasebenziyo kuleli lizwe bayi-85%. yalingisa ubunyanga obumangalisayo ngoba kwamanye amazwe awumakhelwane e-Southern Africa anjengabomalawo zambiya nabo-South Africa labo-Namibia babuthweli something percent yabantu abangasebenziyo ye-85 percent ihlekiseni futhi ubunyanga obumangalisayo olunye ihlupho selukekhona oluzadala kunzima obumangalisayo akusele akubanga izila likani idisembe yaphela izulu yakadelile akukalinywa inotho yamazwe anjengathi esathuthukayo iphakanyiswa yokuthi lina ma kungalinywanga lapho kuyakhula mkhuthi ngamsola hhayi kuba nzima kabe kunye izifo nalokhu kukhona ukuthi izinto ziye phansi kubangelwa yokuhlela nokugebenga okokuthatha imali omuntu ebantwini abaningi
manje ubona ungani kuyini okungenziwa ngesiphangiphangi ukuthi ilizwe lingaqhubeki lilokhu lisonakala kangaka
okungenziwa nami ngakutho ngaphana kuqala abantu bezifilwa izwane zezimba zezimba zezabantu babuyithwani kakhulu endaweni zabantu bengabani kakhulu ilizwe lezilezimpiyosiza kakhulu bami so khathezi zeiqile sekuyele phansi okungekho sifophana laba ngabantu emhlangeni esilawo yingoba libani sekumele senzile into engazeziyenziwe ngathi asengenziwa ngamanzi labenziwa afundile izawo zamanzi e-Afrika lethi sibuye ndawonye sikhohlwe ngokuthi kuyokuzikesiti isiqezi into ezezimuta ngazi sikhulume nenotho ngoba inotho silimaza sonke sikhulumisane ngaphona lokho sokusivelile sibe nalesi sitha esivunyanga esisivelile ngoba ngathi lokho abanye besiyala abanye besiyali akulansibinto esingayenza ngesilungu bathi-divided
kudaba lwalabo abafuna ukuzosungula amabhizimusi abavela kwamanye amazwe ubona ungani kungenziwani kakhulu ngemithetho le abanye abantu abathi yiyo ebaxotshayo abafuna ukuzoyenza amabhizinisi
hayi umthetho lo umthetho lowo abantu lawazawubale ngani umthetho lo kodwa ukhuluma ngezinto ezinjengamamayini okugedwayo ukhulume ngezinto ezifana nalezi ezinziwa phansi kodwa ngoba kumabhizinisi kawungapeli abantu ukuthi abantu into asebeyazi yezimbabwe bayazi izilizwele elathatha amaplazi abantu bedlalela sesuyabona ngazathi la kubhizinisi i-51.9% naleyo imile i-reducted kodwa izinumongameli welizwe uyathi ukuthi khona xa kuyukuthi ubuya mntu sinengene ema-sebsari ekuthengiseni kukho konke lokho ongasikho lokho okugejwayo kuyavulelana.
Lo ke ngumnumzana Sam Ncube ingcwethi kwezomnotho njalo wake waba isiphathamandla senhlanganiso elwela ukuthuthukisa kwabensundu i-Affirmative Action Group kumbe i-AAG sixoxela ecingweni ekobulawayo. Elingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo-8:30 lamhlanje kuhlelo lwabasakhulayo olwe The Connection sikhangela inhlupho ezibhekane labasakhulayo ikakhulu kuhlangothi lwezemfundo. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo.
When we bow, silale ma when we bow,
silale ma
when we bow,
silale ma
when.
Ukuhlelo lwamasiko lenhlala kahle kaZulu lamuhla ngabesilisa abakhonona ngokuthi bahlukuluzwa ngabesifazane ikakhulu labo abahlala labo ezindlini. Kulabe silisa abafika inkulungwane lamachumi amane 1414 ababikela umthethwandaba lonyaka ukuthi bahlukuluzwa ngamakhosi kabo zabo ezindlini. Kambe kwenzakalani ezindlini lapho abesilisa abathi bahlukuluzwa ngamakhosikazi? Ukuze sihlaziye lolu daba uGibbs Dube Studio 7 uxoxele unkosikazi Mphoseng Sibanda ohlala eNkayi lomnumzana Thandeko Zintimkandla ohlala eGwanda.
Ah, ngiyakuzwisisa baba kakhulu. lokho kukhona kuhlukuluzana ezindlini kubo baba nabomama. Angisoli futhi ngoba lathi omama sikhona esinganelisi ukuzehlisa kubo baba. Ende kuqakathekile ukuthi singomama sanelisi ukuthi siphile kuhle lapho umngethu nxa kukhona okusehlulayo siye emthethweni ukuze sincediswe ngoba khona ukuthi siphilisane nzima akusiyo nto enhle. Ekuqaleni sibili kudala besikujwayele kusenzakala kubomama besisizwa ubuhlungu ngakho kodwa athi sisokubuhlungu ngoba sikubona ingani sonke sesiphila impilo efana nayo ukuthi siyahlukuluzana ezindlini labo baba labo bathwele nzima asiyo nto enhle sibili mangamake.
Baba Mkandla nantu udaba uyaluza labo baba.
Hayi ngiyaluza sibili ngiyamuzwa lo mama ekhuluma ngivumelana laye kakhulu. Kahle ngiqale ngokuthi mina lanxa bekukhona izolo bekungavamanga njenganamhlanje ngobana njengoba esitsho umama indawo yakhe yayisaziwa lo baba laye esaziwa kungayisiko ukuthi ubaba wayenelungelo lokuhlukuza umama. Angithi vele lo lalowo mphakathi ulezilima zawo ngobana umuntu wesifazane esintwini ubeqakathekiswa kakhulu. Ubusuthola-ke ezinye izibhanxa yizo ezazikholwa ukuthi umfazi uzwa ngokuthaywa njengomntwana lanxa kadesi kulezi nsuku labo abantwana vele kakusamelanga bathaye. Awusoze kwehluleke ukuthi amadoda amaningi ayedinga ukuphephela esithethweni ngoba nasebekhona omama abathi siyalingana nsense abanye-ke baze bathi mina ngingcono abanye-ke omama babasebenzi amadoda kasebenzi. Ziningi izinto ezigaba ikakhulu kule lizwe leZimbabwe kulezi nsuku abantu impilo zabo ziphambaniseke kakhulu ngomnotho lo omibubi le misebenzi engekho lokukhankasela ukuthi amalungelo abantu bayalingana abanye basebebebona engathi konke loku kuthi ukuthi sokumele kudelelwane kuningi kakhulu njalo angimangali ukuthi amadoda lasegijimela emthethweni njalo ngiyabasekela ngobana udlame ludlame akukhathalekile ukuthi lwenziwe ngubani.
Nkosikazi Sibanda uyazizwela lawe so khonapho-ke nxa amadoda asegijimela khona ngale emthethwandaba pho-ke imizi icine njani nxa kunjalo?
Imizi yethu kayisamhlanga nxa kungaleyo ndlela ngoba iyabe sizenga akusela thando phakathi kwendlu. Khona kasekahle kuqakathekileyo ukuthi loba kungaze kube kusebenza umama uba bengasebenzi into yonke liyitholayo liphakathi komthato ngeyeni lobabili. Ayisikho ukuthi wena ungahola njengomama kumele uthi imali le isetshenzwe yimi nxa kwekuthi ngeqiniso ngeqiniso umuntu akho uyamthanda. Ebaningi ngobaba abangasebenziyo kodwa phela savumelana ngaleso sikhathi kwesinye isikhathi yena nguye wayesebenza izolo bekunika nawe futhi nxa usuthola njengomama zehlise kumkakho umhloniphe enjalo yilokho ayikho khona ngoba kakusintando yakho yakhe kuyintando yomumo welizwe esikuwo yodala ukuthi obaba bangasebenzi ngoba imisebenzi vele kayikho yikho sokusidalela khonokho ukuthi sibe losipho olunjalo. Njalo okunye mina nginanzelelayo la ngenkululweni le ukuthi omama sithe sikhalaza ukuthi silohlupho sezwakala ukuthi silohlupho lokuhlukuluza ezindlini kodwa thina sibazange sibekwazi ukuthi sizibambe njani kubomkethu ukwenzela ukuthi i-society iqhubekele phambili sibe ngomama balesi sindo ngoba nakhona nxa baba sesiye emthethweni esisithi tshaywa yini mina ngedwa ngizwa kungilulaza ukuthi ngiyabangasela sithunzi kodwa kuqakathekile ukuthi umuntu ubuntu bakhe akube khona azihloniphe eyilokhu ayikho khona ngoba thina esintwini umuntu ongubabo uyahlonitshwa uzehlise ngitsho nebhayibhile esiyibalayo ithi bomama zehliseni kubomkeni.
Baba Mkandla vala khonapho.
Ngivumelana laye kakhulu nkosikazi Sibambe lapho. Abantu babasuke bethathe le mikhuba yezizwe njengoba ngihlala ngisitsho umuntu azikhohlwe nje angakwazi ukuthi ungubani abe sebe ukuba yimpo nje ele simo somuntu kodwa ubuntu bungekho. Ivele indaba yemizi iyahluba la izolo indaba yemizi bithiba ibangehlulana bebabili laba bantu ithelwe emndenini kuqobiswane kungelakuphakamiselana intonga.
Lo-ke bekungumnumzana Thandeko Zintimkandla ingcwethi kwezamasiko obexoxa lo nkosikazi Mpokiseng Sibanda ongukhansila wenkayi bonke bebexoxa lo Kips Dube we-Studio
7.
Umnyaka ka-2015 ulethe iningi labantu ezitaladeni ukuzathengisa impahla etshiyeneyo lizama ukuziphilisa okulichiye ligijimisana lamakhansila athi akumelanga abantu bathengisele impahla yabo ezinkini yedolobho endaweni ezingalawulwanga njalo bengahlawulanga abathengisayo laba besithi indawo bazinikwa ikhansili abazinikwa ikhansili azeneli okunenga sikuzeni kunothando sibanda isiphalo ludaba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Abadala bathi indlala idlisa amanyala bekubonile ukuthi odubekileyo uphathe ingqamu ngasebukhalini bayo kungela ukuthi angaphephelaphi. Le impilo yiyo esiphilwa liningi lezizalwane zakuleli eseziphila ngokuthengisa ezitaladeni iningi lingelamvumo yamakhansili okwenza kudlalwe umacatshelana njalo nje. Kukhanya lokhu kuza kuba yinsakavukela umchilo wesidwaba. Izakhamizi ezithengisayo zisithi phinde zisuke ezitaladeni. Nanku imisebenzi iyaqhubeka iphela amakhansili lawo afana leyakobulawayo echaya phansi ngendololwane ethi akazukuvumela abantu bethengisa bengelamvumo njalo bethengisa endaweni ezingekho emthethweni. Lo nyaka bekuyingwelenja phakathi kwamakhansili labathengisayo osakhulayo othengisayo umnumzana Emmanuel Mpofu athi kuzaqhubeka ngomnyaka ozayo ikhansili ize iguqule imithetho yayo yokubavalela ukuthengisa.
Awula muntu osebenza la kathesi. Abantu bonke bagcwele esitaladini. Vesithengisa khona aba very asuki futhi la. Noma bethela te sesibuyele emakethe sesiyawudesinye istaff sesizoseta la. And bengabuya futhi okwesi-2 sesixabana labo.
Usekelwe ngomunye njalo othengisayo, unkosikazi Maria Mbiyabulawe, othi ngomnyaka ka-2016 uvele akanyikinyeki, uzimisele ukubhekana lamapholisa kamanisipala, abawabiza ngokuthi ngomakhokhoba, ngazi ukuthi impi yakhona izalanyulwa ngubani.
Isithi kanti uvele yasithathela isitafu zethu vele singela ndawo yokuthi siyathengisela ngaphi. Nxa kungukuthi bayasinika indawo yokuthi siyathengisela vele asoze siyale. Bengasinika kuphela vele siyahamba kumbe besithi sibhadala ama-dollar siyavuma. Ama-industry avaliwe ngoba bavala msebenzi. Vele siyagcina abantwana lokuthengisa lapha. Bona babuya bezositrethena lapha besitshaya besilimaza izandla. So bafuna ukuthi siphile ngani, siyenzeni, siye ngaphi.
Umeya wedolobho lakobulawayo, uKhansila Martin Moyo, uthi bayazwisisa ukuthi inotho yelizwe kayimanga ngendlela, kodwa kungumlandu wabo ukuthi balandele imithetho yedolobho esithi lingaba yini nxa wonke umuntu ozwa kusitsho engayekelwa esendlala impahla yakhe yiloba kungaphi aqale ukuthengisa. Udubo ikakhulu uthi yilaba abangalandeli imithetho abathengisela ezinqoleni lemakhadibhokisini bebhodabhoda bethathela labo abalamalayisensi okuthengisa ibhizimisi.
I-council yethu is a pro-poor council. Labo abangenamali kufanele begcinwe u-council. U-council uzabagcina njani? Liyakhompleni. Ngoba lina lihlezi endaweni zenu elizibhadalelayo. Likhala nalaba abanye opayilethi la. Yini elithi protect us from ama-mobile what? Vendors.
Okhokhela inhlanganiso yabathengisayo kobulawayo, iZimbabwe Chamber of Informal Economy Association, unkosikazi Musa wenkosi Nyoni, uthi abakukhwabithi ukuhlala ezitaladeni, kodwa benziwa ngumumo welizwe lokwehluleka kukahulumende ukudala imisebenzi. Uthi umeya wedolobho kanye lekhansili yakhe bayalwazi uhlupho lwabo ngoba bahlezi bekhalaza bedinga ukwengezelelwa indawo zokuthengisela kungela obatshaya indiva.
Izindawo zokusebenzela ngabantu azikho, azitholakali. Siyancenga ukuthi sizithole. Okunye okwakhathesi sibhadala $14 esilesi khalazo sokuthi yehliswe sesibhale sanje saphuma amathuthuva endaneni. Saloba i-petition sincenga ukuthi i-weekend trading yetablo yehliswe from $23 to $12. Thina sizawuya ngaphi njengamavendors.
Yisisana sana umtshato wezinja akwaziwa ukuthi iyozala nkomo ninga lolu daba ngo-2016. izakhamizi lazo zilembono echiyeneyo ngokuvunyelwa kwabantu ukuthengisa edolobheni. Abanye besithi kabayekelwe abantu baselele imuli zabo. Abanye kungabathi hayibo, liyaba lidolobho bani abantu behamba beseqana lempahla ethengiswayo kungathi akula mithetho elizweni. Lo nyaka umphathi ntambo ogatsha lwezemali wamisa ukuthengiswa kwempahla eyake yasebenza evela phandle kwelizwe endaweni bese sisaziwa ngokuthi kusekhothama, kodwa iningi alikulandelanga lokhu. Abezombangazwe labo bavamile ukusebenzisa abantu lapho kuyiwa kukhetho, kuthiwe hlalani lithengise, kuthi soludlulile, kuthiwe thuthani ngoba alilayo imvumo. Akwaziwa ukuthi ezombusazwe lezenotho ziliphatheleni ilizwe ngo-2016, kungakho akwaziwa lapho kuzawela induku lokuxakuxaku ngalokhu kucabana phakathi kwabathengisayo lalabo abaphethe imithetho ngomnyaka ka-2016. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingunothando Spanda.
Akwezemidlalo ke lamhlanje abalandeli beqembu leHighlanders baphutshe umnyaka bethokoza ngemva kokuba iqembu leli liphakamise inkezo ye-Easy Call, kodwa indlela elidlale ngayo kumidlalo ye-PSL ikhathaze abaningi. Okuningi asikuzweni kuJoseph Njanje.
Ekuqaleni komnyaka iqembu leHighlanders liqhatshe umqeqeshi uBongani Mafu ukuba athathe isikhundla ebesiphethwe nguMark Mathe ngemva kokuthiya umsebenzi kaKelvin Kaindu nyakenye. Umfoka Mafuthi thembise ukuba iqembu lebhosi lizadleka nzima, kodwa kusamhambelanga njengokufisa kwakhe ngoba leli qembu lehluleke ukunqoba amaqembu abevele edlala kusigaba se-PSL benelisa ukukhulela amaqembu amancane avele kusigaba sika-Division 1. Induwo zeqembu leHighlanders bezingasizwa ezenkundleni kuphela ngoba like lathwala amagabha avuzayo selimangalelwe ngoye ngumdlali walo uMasimba Mambari, yena ebele imkweleta imali. Lenelisile iqembu leHighlanders ukunqabela ukuthathelwa impahla obese kumele ithengiswe ukuze ubhadalwe uMambari, kodwa isiphathamandla seBhoso uNdumiso Gumede ngaleso sikhathi uchaze udaba lukaMambari njengesibonelo sokuba kulabantu abaziphilisa ngokulwisana laleli qembu.
Mambari never came here to say madod sithi let's sit high, we can give you $200 every home game. Let our right. Instead kulabantu abalanda yena njengoba usitshile ngale abula square ethu asitshiya ngibona ngale thina singakulwela ungakulwela because they have a share commission is called commission if we get it let us use a sneaker pay.
Kuthe sekusele imidlalo eyithoba munomunye ukuba imidlalo yeligi ifike komlindi uyacina, uMafula ahlekelwe ngumsebenzi, indawo yakhe yathathwa ngu-Amin Somapiri, yena obesebenza ndawonye loCosmas Zulu. USomapiri uqhube kuhle kakhulu njengoba yenelise ukuqeda imidlalo ye-PSL iqembu leHighlanders likuzinga lesithupha engalaneni yemiklomelo, waphinda njalo waphakamisa inkezo ye-Easy Call Cup. Loba kunjalo inkokheli yeqembu leBhoso ithi uSomapiri loZulu kabasoze beqhubekele phambili beqeqetsha leli qembu, kodwa kuzaqhatshwa umqeqetshi omutsha ovela phetsheya kolwandle. Ekhuluma lentathelingo lwesine olwedlile uSomapiri uthe inkokheli yeqembu leHighlanders yayivele ingabaphanga lomsebenzi ngesihle.
Isituation esasisebenza kiyo zayenzima, izinto zonke lama-results afunika khonapho khonapho. Bayakwazi ukuthi thina abanye abantu abalise yaleNdaz siyakhulumela eceleni. Mina lo mdala vele umuntu odlise yaleNdaz asibekela sibathathe. Siyadlisa ubathile vele umuntu yaleNdaz. So maybe they were trying to silence us with the nagu tsinyishule ready nanisa lasini saleni itchaz.
UZulu yena uthi wemukela isicelo sokuba azophathisa iqembu leHighlanders ngoba efuna ukuletha injabulo kubalandeli beqembu, njalo lokhu wenelisile ukukufeza.
Mina ngikho lapha ukuthi ngidlalele ukuthi uCosmas Zulu ngoba ibizo leli lawazi ukuthi ngilapha ukuthi i-family yeHighlanders itabe njengengakutsho ukuthi futhi iChristmas leyiphela besimayila.
Ukapteni weqembu leHighlanders uFelix Chindungwe laye ugcizelele ukuba uyathokoza ngoba abalandeli baleli qembu beqede umnyaka bethokoza ngemva kokuhlukumezeka phakathi komnyaka leli qembu liqhuba nzima kumidlalo yeligi.
Baba lama-supported the last day. The last day tokudlala ibhola la besuke bejabule futhi cup kumnandi kufanele iChristmas present.
Lo nyaka njalo iqembu leHighlanders linelise ukuthola amabhasi amabili, eyinye kuyileyo ethengwe iqembu liphathiswa ngu-retired Colonel Chinga Dube, yikanti inye ivele kunhlanganiso yenyaratso. Umqeqeshi okhangelelwe ukuphatha kuqembu leHighlanders ngomnyaka ozayo ngu-Errol Akbay, yena oyisizalwane selizwe leHolland, njalo-ke wafika wazokhulumisana lenkokheli yeqembu ensukwini ezedluleyo. ngiyimele studio 7 ngobulawayo ngingujoseph njanji
siyabonga joseph njanji selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje igama ngu Chris Gande lilale